Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga difuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni wo Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngabe sivotelwanga ngabe sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokho liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labaligcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga ngokwenza njalo bathiya leli gcikwane bayesebethiya leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe lokhu liqansa labo kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthiwa kulama-grocery abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela uhlupho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka njengoba thina lapha kobulawayo abantu esidulane langapha leBotswana lelizwe leSouth Africa abantu abathaya khona ama-double up. Ngibona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela lisiya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belala umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuwoBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhona apha kobulawayo ihluphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So leso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane lelikhaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi bagqukela kube libona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengibona ngabo bazathini ngoba abantu le ndlela bamiyana ngayo okunye njalo ngibona ukuthi kuyahlukuluza kakhulu yikuyanga. lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idolobha lobulawa kathe siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi eside zingelamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-city council, abantu bayaminyana khonaphana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi loku kuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lancama ama sibe yagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper akobulawayo amalembu amabili alotshwe ukuthi ibandla leZANU PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU-PF. So ke mbonangani ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali yakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuni ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngama-mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile. Njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi ezanu PF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezanu PF you know izanu PF kaso Zimbabwe izanu PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edale leParliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezano PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lozokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezachiwa ngamalunga ebandla leMDC Alliance axotshwa libandla leMDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale leParliamente babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalichumilane abaza kuba ngamalunga eSenate ledale leParliamente. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR leSenate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu so angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini so haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions ukumele sisizifile
bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezano PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu lithini lina ngalokho
ngokunye ongayisoqiniso khona lokho umsakazi ngeFriday ngenze iinterview neOpen Pal ngizokuthumela yona manje sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi manje ngenze inye interview neinye station station ngikhuluma ngamabishop ukuthi amabishop ayekwe phansi angasukelwa nokuthi nencwadi ebhalwe yigovernment le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsaka ekhulumela igovernment ukuthi incwadi embi kakhulu igovernment itshela abantu beMadebeleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo so hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu beMathepheleland ukuthi abahambe beyokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani ozakuba ngumphathi ntambo wezempilakahle okwabangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweda umnumzana Admire Rubaya. Urubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge WhatsApp.
salibonani salibonani njalo uma lo welcome dube uphuma echolotsho komali mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo into ivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona so sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza khulume futhi ukhona ubhuti othi thina hleli egoli sifuna ukuyalungisela siyalungiselwa ngubani aluba kuya ngaye uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isihambi siye khonani ekhaya asazi yena ngombulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa uthi uyakhuluma lokhu uyafa baningi abanye abafowethu asebefile abanye abasemajeni ngendaba kamnankagwa lebandla lakhe so inzima le ndaba inzima kakhulu thina mandebele asila kwethu
sanibonani sanibonani bantu bakhethele njani ngezindawo ngezindawo
ya lo mnankagwa lo wayecabanga ukuthi upresidenti ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona president ufuna umuntu ofundileyo angeke ukuze ngopresidenti ungazi u-a lo-e lo-u ungakwazi u-one minus two ungakwazi ukuvuka ugijima ukuthi upresidenti usizwa ukuthi upresidenti ungenele ukutshontsha ungenele ukubulala abantu manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izanup f into evele iveza sobala ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu labo laba kusala abantu ababafunayo labo abantu bayabazonda abantu bezanup f angeke uvotele amasela la akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu akula muntu ongavotela umuntu osarepa umfazi ngesikhathi lesi caca sobala vele ukuthi akula muntu abavot layo ama-election and kuvele kusemehleni kabantu bani angeke ukuthi wavotelwa ngabantu uzulala uthumba abantu ebusuku akula muntu wabavotela abantu kwi-ZANU-P F labo kanti vele kobavotelayo mbani manje sebesithi 23 bazowina ama-election bantu bakhe ukuthi vusana amehlo i-ZANU-P F kungena muntu ozoyivotela loba bengabuya lo mumbi wabo obolileyo la mabele wabo abolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle i-ZANU-P F lingayivoteli
salibonani basakazi be-studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu hayi bo siyalibonga ngalo msebenzi eliuphetheyo hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana mara eyi kula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe eyi kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini nanku nje labo jobu sikhala sebethe badotsha nanko omunye la esethe wadotshwa emzini wakhe ngumuntu owomileyo kungaziwa lokho ukuthi kuyenzakalani eyi asazike njengobani i-EU ne-OAU yakhona nayona sadike sisayilindile njengamaZimbabwe ukuthi hheyi andibana nje bethi besukume bebonisa nalo mbuso okhona kule lizwe leZimbabwe eyi asazike bafethi mara labona ukuthi eyi iindaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukukhuluma intando yabo bathi bona eyi naku ke umuntu waphuza ukubuya bathi amanketane wahamba la manketane ezandleni ayenyaweni bethi bebuzwa bathi ayibo amakhika de aliukhwinuleka bathi sekondithe eyi kodwa eyi uphuzile ukuye khothe kodwa umlando yokuthi izivalo kade ziyalukuvuleka mara nikubhekile iqinisa anitabona ukuthi yikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele yithe siziphethenda kulo ngasidonsa nda kulo ngasiqamula so far asazi bafethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma mara siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana mayobona umntuebo ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe bafethi asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe mara siyazi ukuthi yazi eyi kulezigebengu mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula kimini umfokanyama foka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfula ukhwekhwe kwabaphumula ngase gweru
yebo yebo studio 7 omuhle nayo indaba yami namhle ngiphezu kwayo indaba ye-COVID-19 le yokuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela sam engahle e-chekhwe ma engabanjwanga ahlaziyele emzini wakhe ma ebanjiwe ehlasiwe esibhedlela kuloku uyabuthelela abantu ababegula nabangaguliwe buthelela one ndawo usani khonokumkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokhu sandiza umkhuhlane besiya phambili uhulumende mayebona sibe ecabanga kahle kahle ubona kurayithini khona okwenzakalayo abafike kahle kumbe ayebhoda ayebamela khona acheck abantu bephume bezihambile lapho abacheckwa khona abacheckwa abantu nge-same day khonapho efike ehle checkwe shaza kathulane kala lutho ahlaphuma ezihambile emzini ayikhona ukupakwa bepakwe bepakwe bezothelelana imikhuhlane be-one dawo uma bebaleka ngeke basole mina ngithi ba-right uma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi mandlela sondlala impatho kwenkinga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni se-Gulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni le-Haiti lalubhekisa kwele-Melika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco. Ama-hurricane omabili akhangelelwe ukuchaya ele-Melika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana ka-Trump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli noezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela umongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela umnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Virginia umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi yena uzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless ma kuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza izinto eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe any incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla atshiyeneyo afana lelama-Republicans. Lalo ubona njani isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden, kuzaba lo mehluko na?
isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position e wrong kakhulu ngoba into ezikhonjiswa ngu Biden ku convention yakhe ngezo ukuhluleka ukulida ukuba le leadership esikubonile ku Trump especially indaba zokuvimbela igcwane leli ele COVID-19 ukuthi li spread esibonile ukuthi hayi esikhathini esiningi uTrump uhlulekile ngoba one akafuni ukusebenzisa iscience, two uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hhayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yeah, what doctor?
How can I help you?
We are good at lapha.
Kala ngekhanda nomphimo makalapha lengilana kepha ikhulume umuntu yona. Kala ngekhanda nomphimo makalapha lengilana kepha ikhulume umuntu yona. Nayizona futhi besisho ke moya qalelana ngakhona ikhumule ikhumula kanzi. Nayizona
Abahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.